kubuhlungu ukuthi esiwuzwela ngaphandle kwelizwe leZimbabwe, kodwa ukhanya usungene leZimbabwe. Sizangale curious ukuba naye ezinye isikolo ezivaliyo. Sizwe le manikalenzi ngapha ukuthi umkhuhlane lukhona, leHarare sokuthi usungenile. So-ke esikutshiwo lapha yikuthi nxa umkhuhlane lobeseukhona eZimbabwe, kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane wobungananzelela. Abantu abahamba nsuku zonke amabhasi asuka khona leHarare asuka koManikaland asuka koChipinge kuya la naboTheresa kuya la bebuthela abantu behamba besiya lelani. So khonakhona kule ngozi yokuthi kutho ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina usibambi. Siyakunanzela ukuthi umkhuhlane lowo ungazungene ulokumemetheka masinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu njengezakhamizi sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekele ukuphawulana. Aluba kuya ngayo lohulumende siyananzela ezintheni kuyadliwa. Uhulumende ngawo uyafaka umthethwana okwaba khona isikhathi se-corona nabantu ukuthi abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu bangahle ezintheni ngoba kulapho ngamemetheka khona. So sofanele uhulumende asondele afake imithetho yokuvikela abantu.
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe zikhangelane lodubo lolu. Kungenziwa njani?
Ye, liqiniso lelo ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kushisa abantu ama-hygienic standards abe sehlile. Awungananzela ezambuzini ngayo ngoba ungasafulashwa kuhle abantu basebenzambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke. So sokukhona yikubana lathi koBulawayo liyananzela sihlohlupho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathe siyananzele ukuthi indawo eziningi khona abakoBulawayo yiwamanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ukubana amanzi ayashoda, kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usithikhathi ayekele amanzi angavahle ke kubonakala umkhuhlane uqala uncando. Uzwa ukuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosk la ungathi ancedisa abantu xa sokunzima. Kwezinye indawo ngaphandle koBulawayo uhulumende lawo lomlando wokubana bo indawo ezingela manzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwuncane. So-ke engxenye koBulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-certifiers sethu ngaba yavumela ukuthi khathi samanzi angazwayo lokhu kuthiwa yi-load shedding bake bayekele amanzi achubeke khona umkhuhlane kube qinisa ukuthi hhayi usudedile awusaqhubeki ngendlela esibonqhubeka ngayo khathesi.
Umkhuhlane lo uqale ngoFebruary ka-2023 njalo sibulale abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lololo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lomkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa ukuthi council kwezempilakahle lapho i-department ze-health ekube le ndlela yokuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuzathi bananzelele. Okwesibili sinanzeke ukuthi engxenye lezinhlweni lapha inamba kezinando kaxaa asiyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singahlelwa siyashiswana siyekhulume kodwa nxa umkhuhlane usukhona inamba lingabi inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhlweni iy'ndaba lezane zokuqhawulana abantu bafundisa ukuthi bake bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sendlula abana nge-COVID siyakwazi ezinhlweni ngoba ungasaphekwa. Engxenye sokufanele siye kuleso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhlweni singalo siyebeka omnye wethu sikuyaphekwa kudliwe kuye kumiswe kancane khona kwa